Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla.
Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu.
Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMandebeleni.
Abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha.
Ohlala kwelemelika edabuka eZimbabwe umnumzana Jerry Twala Jackson uphathisa umhlabeleli uSikhosana Buhlungu.
Kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi, ngakho bekudinge ukuthi lathi sime ngakwenxa yakhe simlwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sihlalo webandla leMDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandule imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kubikwa kulamanye amalunga ebandla athi unkosazana Khumalo ukhanya engahambelani lokwenzakala ebandleni leli okungaqanjwanga. Njengesibonelo bathi kumaviki amabili kuze kwenziwe umcimbi kobulawayo wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili leli bandla labunjwa, owawukhokhelwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa. Unkosazana Khumalo wayengekho, kodwa uMakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi elokhu esekela ibandla ngokugcweleyo, kodwa ikuthi nje ubengezwa kuhle emzimbeni yikho engadidizeli njengalokhu okumele kwenziwe ngumgcini sihlalo webandla ngalesi sikhathi ukhetho soluseduzane.
Hayi, ngiyabonga umbuzo wakho omhle kangaka. Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu. Ngicela ekuZulu ukuthi ngiphathekile kodwa sisebenzeni.
Ibandla lona limi njani okwakathesi kakhulu sibona kokudonselana okwebizo lokho okuthiwa lingathathelwa ibizo lebandla?
Akusadingi ukuthi sizitshaye izifuba ukuthi umkhankaso wethu silungiselela ukhetho luka-2023 lapho esesiyakuyabhuqa khona izanu umi njani, ngoba owethu umkhankaso ngikhuluma kunjenje sivalwa sokuthiwa sesiya ku-lockdown ye-COVID. Kwakungayisiyo lockdown yokuthi umkhuhlane usumemetheka, yebona yeukhona sibili, kwakuyi lockdown ngokuthi basebebonile ukuthi sesingenile kuZulu, njalo uZulu laye kuyaphendula. And sibonakaliso ngokwenzakalayo eThreadgold, ontanga baphuma ngobuningi babo sebesiyadinga iziphupha ukuthi labalungiselele bayirejista njengamavota. So izani kwabethusa khona khwana. So khonkhwana ngumboniso wokuthi kuvele lapha phansi izani hamba phezu kwamaqanda, thina sihamba sibhampisa amaqanda ekareni njengetennis ball, ngoba abantu phandle umfana omncane bamfuna ngamehlo abomvu. Endabeni yebiso, ibandla leMDC libandla likaZulu. Ibandla likaZulu liqondiswa nguZulu embonweni eyabe imele ihluzwe lemigoqo meliyenzwe. Ibizo lokuthi MDC Alliance kalivelanga kubaba upresident wethu Advocate Chamisa. Hayi, ibala lokuthi MDC Alliance lavela kusinqumo esaphumayo ngo-2014 Congress yethu ubaba umuyi uDokotela uTswangirai wayenguye upresident wethu esaphila. Kwavunyelwana ku Congress ye MDC ukuthi ngo 2014 kakuhanjwe phandle kuZulu kuye banjana phandle bonke abalimbono yenguquko sithi nxa sesibambeni sibe ngumuzi omkhulu ibig tenting isikhiwa senza njalo sithi seziyimuzi lomkhulu onjengowesithenjini bese sisiba amabandla abona bona singaphathisani ekukhiphini laba bahuquluzi bese sibambana yikho kuzalwa kwe-alliance sengitsho njalo kanti ilizwe esilitshintsha yiliphi mna lokhu engazalwayo ngathi khona ngathi kokhola kwangena amanye ama-drink atshiyeneyo ozibani 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 ofanta opepsi obani bani azange ngizwe ucoca-cola etshintsha isithi ikhokhu lyani esembhodleleni onamanzi lawana sokumele siwatshintshe ngoba kuthiwe khona ikhokhu liyaso yethu nxa ibizwe naleli elithi MDC alliance kumele litshintshe uZulu uzasitshele ukukwenza
unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC alliance ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwebulawayo olwedluleyo lomnyaka ka-2018 ibandla leZANU-PF lenza kuhle esigabeni seMathebeleland South lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athola khona amavoti awedlula akamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC Alliance ngenkulungwane ezifika phose amachumi amabili 17,000 ngoba kwavota abantu abalutshwana kakhulu esigabeni lesi kunye lezinye izigaba zeMandebeleni njengoba ukhetho solusondela sixoxe lengcwethi wezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi ubona beza kuba banenganyana na abazavota kukhetho oluzayo kulokwedlula olwedluleyo
ukuze kube khona idlabo zane lokufuna ukuvota ebantwini kufuneka kube khona into elilukuluku ezokwenza ukuthi abantu bafise ukuthi ukuvota kwabo kudala umahluko uma becabanga ukuthi ukuvota kwabo akuzokudala umahluko basuka bangakhuthazeki ukuthi basukume khona nje ukuyabhalisa uzananzelela ukuthi indaba isuka khona ekubhaliseni khona lapho ku-registration abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha abantu abasaluthatha ukhetho njengento engawudala umahluko empilweni zabo ngoba bayakubona mihla namalanga kuyavotwa kodwa kakudaleki mahluko so lokhu kusuka kubenze balahlekelwe lilukuluku lokufuna ukuyavota bekungaba ngcono uma kusiba khona into ethembisa kulabo abakhankasayo kumabandla aphikisayo yikho lokwathi kungabafaka umfutho omtsha ukuthi ukuphuma kwabo besiyavota kube nomahluko kulokho esesike sakubona kuminyaka edlulileyo uma sibheke kulabo namhlanje asebethe bavela egcekeni ukuthi bafisa ukuthi basekelwe ngokuvota kubukeka sengathi izingqongqolo kulokhu izo lezi ebezivele ezikhona kukhetho lwedlulileyo izanu nayo i-MDC okuyizo ezehlulekileyo ukuthi zinika abantu bakithi umfutho ukuthi baphume ngobuningi bayo babo bayovota bese kusalela ke amabandla anjengabo MRP noma ike abakhona kukhetho ledluleyo kodwa siyazi ukuthi kuyakhulwa i-EFF siyayibona iminyaka ngeminyaka ma kuvotwa ibonisa ukukhula so kungenzeka ke ukuthi amabandla anjenge-MRP mhlawumbe nayo i-ZAP noma engazanga enza kahle kukhetho lwedluleyo kungenzeka ukuthi kuzofika manje kukhona umlayezo omutsha abawulethe ebantwini ongenza ukuthi bakhuthazeke bafune ukuyavota ngoba kusobala ukuthi izanu le-MDC azicho lutho emntwini wesindebeleni ekuthini bayavotelwa noma bavotelwa.
Wona amabandla aphikisayo ungathi nxa ukhangele isimo sawo kathese ubona ngani azaba lomehluko na kukhetho oluzayo.
Ngithanda ukuthi ngibhekise amehlo akho ekuthini iMDC ayiseyilokho ekade ikho khona ngokuvota okupheleleyo ka-2018 lapho ekade iMDC Alliance lelo gama esivele silithathelwe iMDCT ebikhokhelwa nguThokozani Khuphe kodwa yabuya yakhokhelwa uMonzora usewathethe wonke omabili lawo maphathi wafukamela. So asikalazi lebandla elizo khankasa likhokhelwa nguNelson Chamisa. So lokho ke kusuka ke kwenze abantu mhlawumbe nasezingqondweni zabo kube khona ukudideka okuzokwenza ukuthi isivuno abangasithola okhethweni sehle udla lokho abakuthola ngokhetho lwedluleyo. Ngamafeature ngathi kukhona ukusanganiseka engqondweni ukudideka iconfusion kubavoti ngoba kungabacacela ukuthi lezi nkunzi ekade zingqikelana imihla namalanga kusukela ngo-2000 kumi njani kulolu khetho esilubhekileyo.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Usikhosana Buhlungu odabuka enkayi usephathiswe ngabantu abaningi ababuthelele impahla yokwakha ebalisa isamende lokunye. Omunye wabamphathisileyo baphinda bamela lapho abanye bemhlukumeza besola ingoma yakhe ethi Dlala Ntethe ngumnumzana Jerry Twala Jackson ohlala ngapha kwele Melika. Sixoxelayo ukuze sizwe ukuningi ngalolu daba.
Imsakazo kwenza sisukumele ubaba uSikhosana simphathise ukuthi umculi omunye osuka esigabeni sangakithi ngapha kanti kubalulekile ukuthi singabantu siphathisane sisukumelane sincedisane sixhasane ngazo zonke indlela kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi ngakho bekudingeka ukuthi lati sime ngakwenxa yakhe simlwele simphakamise njengomuntu wakhe kuthi singabukeli ephathwa kabi.
Kuyini osowakwenzayo ngokumphathisa ikakhulu ngangapha kwele Melika?
Msakazi, kunzima ukuthi ngikhulume ngokuthi kuyini engamenzela khona njengomuntu. Ngibona ngathi lokho yinto nje singayishiya injalo nje sithi nje hayi samsiza umuntu ngalokho esamsiza futhi sasiza njalo lapho esigijima khona lapho esihamba khona siyamkhumbula. Sizame singamzamela khona kodwa oqakathekileyo ukuthi nje silandele umculi wethu sithenge umculo wakhe siwudlale ezindlini zethu kumbe noma kumabhizinisi ethu kuyamxhasa njalo lokho.
Kukhona yini olokhu usakwenza ukumphathisa uSikhosana?
Baningi abantu abamsiza lwaba lami ngomunye kodwa ke oqakathekileyo ukuthi njengoba evele ngumuntu esiphila laye lapha community yethu kuvele kuzafanele sihlale sisizana asikho isikhathi sokuthi hayi akumiwe lapha kuzahlala kunjalo. Njengoba ngijilo angeke size sikhambe sesikhuluma ukuthi ngiyenzele ubani lokho ngiyenzele ubani lokho kodwa nje angithi mina vele sizahlala simxhasa njengoba umbona ekhula esiya phambili siyabe sikhangele lapha ahambela khona lokuthi yini engaba izidingo zakhe esikhathini esithile xa silakho esingamenzela khona bese sikwenza akusoze kume lokho as long as esaphila.
Umnumzana Jerry Twala Jackson uhlala ngapha kwele Melika. Uga ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula ikhulu 120 abafika phose ingxenye yabo. Babikwa bebanjwe leli gciwane ezikolo asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebesedlula izigidi ezinhlanu i-5 million. Ilizwe lithi kumele kube labantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million abahlatshwe ijekiseni leli ukwenzela ukuthi linqandwe igciwane le-coronavirus.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC.
Okwamanje ezikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi abalimi besigaba seMatabeleland South baphakathi kwenala ebangelwa ukuvuselelwa kwenhlelo zokuthelelezela nguhulumende. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi kulokuqokozela lokulwa kwamaxuku amabili ebandla lezano PF elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa lelinye elisekela umnumzana Constantino Chiwenga umsekeli wakhe kukhetho lwama district olwenziwa elizweni jikelele. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani ku Studio 7 lonke umhlaba wonke jijikelele linjani bo khona nathi. Hey, siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupha ngoba ngengabona ngale side la komtshina ngale kuthatha umgogo olesizukulwane lezizukulwane ugogolwana wathatha impela ngoba engazazi kushithi ngabe lawo ma 80 years ngugogolwa. Bengaze bele sithupha ngaze bele birth wathatha kokudla zangube lembuzo labantu abakhe bebengakaze bebe namali ezithupha wathatha. Hayi kube kuhle impela ngayibona baqhubeka kuhle hayi akuzange kube lo kuthukethe izwana nokuba khona ini. Hayi siyakubonga lokhana kakhulu sitshayela ihlombe impela basebenze kade besebenza impela nabantwana abasebenzi. Welcome ngapha kubathu bani WhatsApp 7 lo. Hey ngihlale ngikhala ngaye lo. Problem bonina nje kade besebenza kahle sekubuya ngapha ku WhatsApp 7. Sokufanele siye siyothenga sisithenga ama afterfeed lawo. Sisithenga sesidula ama photocopy sesihamba siya ku photocopy ezikolo labo kunomchino ekhumbula high school ama photocopy se photocopy ekhumbula imchina yabo liyana ishita isasebenzi yona isebenza idizing nje kuphela into engiyibone lapha hayi ayinhlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholiswa kuzokuthi hamba yecholojo kanti icholojo angidiyona lephumule phoma ngabe sengithunye icholojo futhi into yenza abantu bona bengabe lezi thupa bengabi namaphedi ikuthi echolojo zahamba kuyofunakala ubufa fakazi awulaye imali yokugibeza abafakazi awulaye imali yokuthi ugibele uye eCholochi awulaye imali yokuthi ufike ubhadala sebebuyile sebekhichiwe sofuka ukuthi uyabhadaliswa into abayenzileyo irong ngeke ngibaqa ngoba kade ngibabuza kanti ngubani kanti ngubani babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile kodwa hayi into abayenzileyo hayi ayinhlanga beze ogogo beze bekhipha izinkukhu zabo kodwa kuthi singadizi kodwa namasebenzi njalo uzathini ngoba ufuna into yakho wena kodwa uzothola ugogo sekubona nangugogo sithi hayi ngizama ukuthi ngikhiphe inkukhu ngizama ukuthi ngikhiphe lokwenza ukuthi abantwana bami belungile ugogo wenzela abantwana bakhe kayenzeli yena yena uright khona lokubona abakuboni konke khona lokhu ugogo uhleli uza ubuhlungu ngabantwana bamntanakhe kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha ngaba lasesikoleni bafuna lokhu into eyenziwe ikhumbula ayinhlanga eyenzekela ikhumbula ayinhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama photocopy bona balawo umshini we photocopy kufana abantu bayobhadala ama afterfeed lawa sefunaka setholakala kulabo besikole ekukhumbula bawathethe ngaphi isimanga into engimanga
ngaze kakhulu njengisiba lokumangala kakhulu ngathi hayi mase kuphilwa sokuthi ukuphila so hayi uhulumende siyambonga indlela senzele ngayo ukuthi aze sincedisa ngapha kodwa asambongi ngendlela abantu sebeyenze ngayo akusabongeki lokho sokukubi ngoba bayakhala abantu abantu abaningi abayenzelwa ngasijahile sijahile sijahile bayaphuma so into abayenzileyo hayi ayijabulisanga hayi ngiyabonga mchiyeni lo
yalibenyelela ku studio 7 basakaza saba ngifuna ukuthi ngingene kubalaleli engizwa bakhuluma ngeMRP bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga ama sidinga amavoti kati ke nje emuntwini nje owazi ngokwehlukaniswa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle kati yona iMRP izalehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivote ivotele angithi ukuze yehlukanise ilizwe ukuthi ithole amavoti ebantwini amavoti ngabantu ababesima naye nayo so ngeke ifone ukwehlukanisa ilizwe kuphela without a vote kumele iqale ivote iMRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi ba uyathi umqondisi esikhathini esiningi ukuthi abanye abantu nje baphuna ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi ikakhulu bona laba abengabama MDC ayisikuthi uvotele ngapho ukuthi ukuvotele iMRP uyafoswa umuntu ukuthi asuke kuMRP omunye omunye azikhethele mina nxa kuyukuthi lina lizwisise MDC ozwisise MDC kaye kuMDC okuMRP kuMRP kezezwa abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyaze bephonguya liqiniso lisegceke uyazogawula baningi kakhulu emhlabeni yasi ikhulayo laba abalandele MDC abantu bakithi landelana MDC yaseyalisanga liyekuhla linanti liyadla ekhona ukulokho elingenela abantu lifuphambula abantu eqinisweni abantu bakubona ukuthi siyancindezela khona pho umuntu uhlezi abantu bakhe khona pho umuntu abekhuluma esekhaya abantu bakhe basegoli thenize ngelapho kodwa nokulokho sithi hayi iMRP njani njani iRMRP votelani MDC 20s kuyine kwenzile MDC 20s kuyini ngoba kathesi kunje kobulawa igcwalisa abantu bangaphandle yabanika izikhundla wayengazange ithatha abantu bakobulawayo MDC ihlulekile ehlulekile akule yalitshengisa ngomama makhulu angazi ukuthi alibonile njani umuntu angathola ukuyithuka ekuthukela nje kuphela sehlehlamukela kwakibi kanye alehluleka ukuzimela ngokwakini yini alehluleka ukuzimela hayi bantu bakithi bantu besindebelene elani ukuthengisa hayi elani ukuthengisa ma
ya ngisukume ngokubingelela abantu bakwamthwakazi bonke bingelelani nama DJ lapho belisinikeza izindawo hayi ngithi nami ngifake uvo lwami kulaba abantu abagxekayo yagxeka liyabona ukuthi abantu abalaba beharare basilethela amashona laba ama-MP badwathi othi livotele ukuthi kube into zakithi kuphela sibe namakhansila akithi sibe nento zonke zakithi hayi khona ukuthi ube nekhansila lesiswini lesitshonene ngayefuna ukukhuluma lawo ukuzomelethe ekukhulume lesitshone noma ungezona umsizwa ngenkani alikenilekele abantu laba beharare bakhona abantu bata yabakwazi ukuthi umthwakazi thiwa i-MRP zoweze ifunani ivotele kumakhansila ivotele kumameyarazi ya even ungumangwayeka even umalokuzeni okunye lokho kodwa amakhansila lapho sikhathele lapho amakhansila lama-NT hayi no emadebheni vele kumele belokhu jamisa izanu jamisa kuyafana le nto le ujamisa wayefuna ukubulala umakhupheleekibo le alikhumbuli liyakhohlwa futhi amandebethu izinkinga bantu bakithi bakomthwakazi dwa kukhohlwa usinenini ukhuphe usinenini babesibiza umgaba esibiza kodwa asifundanga sinenini umakhuphe befuna ukumthisela endlini bethi izwiti kuthiwa yini kuthiwa umthengiso lo kuthiwa yini igama lakhona kuthiwa yi-disident kumbe kuthiwa yini sinenini ade besibiza bethi watwathi singamahuhwa kume i-cockroach watwathi into zabo besibiza amagama kodwa vele kwakuwrite ukuthi abantu bebulawa ngesikhathi segugulo uyabona into yakhona yonke kodwa lokho libhizi liyame ngabantu bakithi aliye ndivuleke indlebe aliye ndivuleke lihlukane lalaba abantu laba lizoba right ojanisa babangenze ngakhona ubulawa kasanyikinyeki that's wabona sebekhona i-territory sebeyibambile sebekhona ukuthi bevotele umuntu ngobuningi abayibobona lina silibancedisa futhi besenza zonke into bekhanga no abahambe laba abantu labathingabavoteli umuntu uyamsusa ngestyle umsuse uphela ngokungamvoteli simple
Studio 7 linjani
Studio 7 hayi mina ngiyalibingelela ngilapha kobulawayo endaweni yaseshabalala okokuqala ngithanda ukubonga upresident wemthwakazi Republic Party ubaba uMoyo ngaphezu komsebenzi omkhulu kangaka awenzayo esenzela abantu bakibo emadebeleleni okuyikuthi sile mnyaka mbona lowo mnyaka ungaba ngumnyaka wesi-3 okuyikuthi-ke ubaba uMoyo usebenze kakhulu phezu kokuthi avule abantu emadebeleleni amehlo njalo osokusenza le bandla
ibandla elibusayo lizizwe likhathazeka kakhulu ngemo ngendlela okwenzakala ngakhona emathebeleleni ngendlela abantu asebekhuluma ngayo asebelandela kakhulu ngayo indaba ibandla lemthwakazi Republic Party according to imsebenzi eliyenzayo esiyibonayo ku ground ngikhulume kakhulu ngamabandla ezembusazwe aseshoneni silebandla le MDC lebandla le Zanu PF ngamabandla asincindezele kakhulu emibusweni khuluma ngeminyaka emithathu sasuka kuma election ibandla le MDC abantu balivotela besithi bafuna ukuletha inguquko kodwa inguquko yakhona asiyitholi esikutholayo nje emathebeleni ukuncitshwa imsebenzi lokungaqhatshwa emakampanini lokungenisana bodwa abantu beshoneni so kuyinto esihluphayo kakhulu ubaba umoyo othi maye khuluma asuke ekhulume egcila kakhulu endaweni yokungatholi imsebenzi kwabantu bemathebeleni abantu beshoneni bese bevuka besithi bona ubaba umoyo ule tribalism kodwa i tribalism yakhe kuyikukhuluma iqiniso ngoba iqiniso elizweni leZimbabwe lingafunakali so hayi ngalamazwi ke ngiyalibonga kakhulu bobaba uNtungameli Nkomo labo bonke obusakazi abasisakazela imisakazo yethu yeStudio 7 ukuthi le audio bengicela ukuthi ngayafundwa izwiwe ngabantu bonke beZimbabwe ukuthi labo bonke abakwamthwakazi abasagijima ngaphansi kwamashona ukuthi yekelanani lento zempumalanga yekelanani lokuthona lisiyayelusa inkomo zakomakhelwane ezenu zigcwele iganga zingelabelusi ukuthi buyanini libambisane nobaba umoyo sibeni imbumba silweleni ilizwe lakithi sibambene ngethemba lokuthi sizakulungisa abanye nyakwazi bafuna ukubuya sokuvuthiwe bese besithi bona hayi thina sasingacatshanga sasimi kanje bengasaqedakali kodwa sikufunayo ukuthi ngathesi chance sesekhona ithuba lisesekhona lokuthi abantu bazimele bengacatshi ngamanye amabandla ababuye bezoba ngaphansi kwebandla lemthwakazi Republic Party benze lokho okwenziwa ngabanye ukuzilizwe libuye nyabo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilunga ledalele Senate unkosikazi Elizabeth Cheney wavotela ukuthi owayengumongameli welizwe uDonald Trump athoniswe, ubikwa esethole usekelo lukamnumzana George Bush owayengumongameli welizwe ngemva kokuba amanye amalunga ebandla lama-Republicans asekela uTrump esemhlamukele phambilini kokhetho oluzenziwa kumaviki ambalwa alandelayo. UCheney ngomunye wamalunga ebandla lama-Republicans osethwaliswe nzima ngabasekeli bakaTrump. Lokhu kwenzakala abanye besithi usekelo lukamongameli Joe Biden luya lulokhulu sehla ngenxa yokususa amabutho elemelika kwele Afghanistan akwenzayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ngalolu daba.
Hayi, mina ngubona kwamudaba lwe-Afghanistan lungathi ludabule abantu phakathi khona lapha America lapha. Abantu bayavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana kufanele ukuthi ibe ngabe isiphelile ngoba ungeza ke kuhlalwe kusempini umjokotho kuze kube nini. Bese kusiba nje lokulukhophe nyanyana okuncane kono lokuthi kuphunywe njani lazi kwathi sekuzaphunywa khona lapha na kwafa amanye amasotsha la adutshulwa laba abazibulalayo ama-suicide bombers lana. Ilukhophe kuphela olukhona kodwa kukuthi kuphele njani kuphele nini. Mina mbona ngathi upresident wenza kuhle ukuthi ama-Democrats angakusebenzisa khona lokhuyana angikholwa ukuthi kungamenza aluze kakhulu ngo-2022 kulo umnyaka ozayo ngoba abaningi bavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana iphele ama-Taliban abuyele azithathele umbuso wabo bazithathele ilizwe labo ngoba akuloba kungaze kuluywe njani akuzoze kuphele.
umnumzana Rafael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kweMelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Umgcini sihlalo webandla leMTC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMathebeleland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba bazethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.